sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu umhlanga 15 kuLwezi 2024 ngikeeps dobe. Endaba lezethu lamhlanje.
Umoyo lonjovu betheswa icala lokucela ibribe.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo lokhansela babanjwa qhaka bethwele $120,000 okuthiwa wayiphumbathiswa inkampani yakwele China.
Into abazayikhuluma yile sivele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho, njalo ukhetho belilokuthula bazatsho kanjalo. Basebesithi bona abalensolo kabasebenzisa imithethwandaba.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu weSADC wokuhlolisisa ukhetho olusanda kuqhutshwa kweMozambique lolunye. Iqembu leZimbabwe Warriors linqikilana lele Kenya emdlalweni we-AFCON qualifiers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo lokhansela babotshwe izolo kusihlwa bethwele inkulungwane ezingamajumi amabili zamadola emelika $20,000 okuthiwa bayiphumbathiswe yinkampani yakwele China. Unkosazana Simiso Mlebu isikhulumele sekomishini ekhangelane lobukhohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi umnumzana Edwin Ndlovu lokhansela Mpumelelo Moyo babanje xhaka bethwele imali le endlini kamamangala. Ake sizwe uMlebu exoxa leStudio 7 ngodaba lolu.
Umoyo lonjovu betheswa icala lokucela ibribe komunye olilunga lekhampani ebizwa ngokuthi leBanmon investment. Ikhampani leyi yabeka amaphepha ekhansilini icela indawo yokuthi bavule ikhampani yokwenza isamende. So bathe sebephiwe imvumo yokuthi basebenzise umhlabathi uNdlovu Nomoyo basebelanda omunye waleyi company ukuthi bababhadale ngoba bona basebenzisa omkhulu ukuthi ikhampani yakhe iphiwe imvumo yokusebenzisa indawo edolobheni lakobulawayo.
Yes, ngathi bangaphi kathesi uNdlovu Nomoyo?
Babanjwe se-police station eMzilikazi bakhangelelwe ukuthi baye ekhothi kusasa e-Trade Gold Magistrate Court.
Yes, ngathi icala leli belivumbuluke nini njalo ubona zani kuzahamba njani kunapho nxa sikhangela khona?
Okay, icala limbuluke nje eplangeni abala edlulileyo lapho amangala igama lakhe nguTsitsi Mafumi abikele bona kumbe abhothe khona kuZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi uNdlovu Nomoyo badinga imali yokudiza kuye. So umamangala esebenzisana lenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission basebesetha i-trap. So ababili laba babanjwe bethwele imali ye-trap izolo endlini kamamangala.
Lo unkosazana Simiso Mlebu isikhulumele sekomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission obexoxa leStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lamagqwetha ababili laba ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Umanyano weSADC kukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano omkhulu eHarare ozahlaziya udlakela olwenzakala kwele Mozambique lokhetho olusanda kwenziwa kwele Botswana lamanye amazwe. Umhlangano lo uqhutshwa ngesikhathi kulodlakela olumangalisayo kwele Mozambique kulandela ukukhethwa kunqobe khona umnumzana Daniel Chapo webandla leprelimo kukhetho lukamongameli. Abaphikisa abathi ibandla leprelimo labambisana lelezanu PF ekuqilibezeni kukhetho lolu. Elezimbabwe letheswa umlandu wokungenela kukhetho njalo kwele Botswana lamanye amazwe. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uya kuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana ebhidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Into abazayikhuluma yile esivele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho, njalo ukhetho belilokuthula bazatsho kanjalo. Basebesithi bona abalensolo kabasebenzisa imithethwandaba lezinto ezinjengazona lezo, basebekhuluma ngokuthi kakube lokuthula endaweni yaseNingizimu Afrika, yezwekazi le-Afrika. Konke khona lokho kuzabe kungalungisi inkinga eyiyo enkulu. Yebo, kambe kuTswana kuhambe ngendlela efaneleyo, hayi ngoba kuwine opposition, kodwa ke labantu nje bonke abakhangela ngamalungelo abantu bayasho ukuthi ukhetho luhambe ngendlela efaneleyo. Le Mauritius siyabona ngokunjalo, kodwa eMozambique kule nkinga enkulu kulezi nsolo zokuthi kukhona ukudlelezela okufanele ukuthi bakukhangele ngamehlo afanele, bake batshintshe indlela abasebenza ngayo, babone izinto ngelihlo labantu hayi lababusi.
Ye, kuyini okwenza ukuthi bebone izinto sibili ngokutsho kwakho ngelihlo lababusi kulokuthi bebone ngelihlo likaZulu?
Okubanga lokho yikuthi bandisa kakhulu kufuna ukuvikelana, hayi ukuvikela ama-constitution. Bathanda ukuvikelana, hayi ukuvikela amalungelo abantu. Khona lokho nje kwenza ukuthi bangakwazi ukuthi bavikele impilo zabantu eziqondileyo lapha kusadiki. Ikakhulu abaningi bangikhona labo babengenzi ngendlela efaneleyo, basebesesaba ukuthi kusasa yimi, abesesesaba ukuba lensolo. Uzananzelela ukuthi lukhona ukhetho luyalandela lweZambia, kanjalo kanjalo kanjalo. Abanye basebekhangelela ukuthi njengoba lwami ukhetho lusezalandela lami ngifuna ukudlelezela, abesesesaba ukukhuluma ngokunye okwenakala kwezinye indawo. Kodwa-ke nxa kuzaba lokuthula kule ndawo yesadaki, kudingakala ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonishwa amalungelo abantu. Ukhetho lubanjwe ngokwemthetho ekhululayo, sinesadic principles and guidelines, kumele zilandelwe kuso sonke isikhathi. Yikho lokho kumele bakukhangele. Nxa ngabe iMozambique ingakwenzanga, kumele bakukhulume ukuthi hayi, ukhetho alusisuthisi, aluhambanga ngendlela efaneleyo. Kungakho-ke akuzanywe ngendlela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo ngendlela efaneleyo. Kodwa lokho angiboni bekukhuluma la kancane.
Lo ngumnumzana ebhidlela Ncube okuhlanganiswa i-National Consumer Rights Association ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Amazwe ayisikhombisa asemhlubulweni weningizimu yezwekazi le-Afrika lamhlanje asungule umbuthano wokuthakazelela ilanga lokunanza amalungelo abantwana, iWorld Children's Day. Unokuthaba Dlamini usadulela lolu daba eseVictoria Falls.
Umbuthano lo ukhangelelwe ukuba lezethekeli ezifika inkulungwane eziyisikhombisa 7,000 ezigoqela inkokheli zamazwe adabuka emhlubulweni weSadik. Ilanga labantwana leli lithakazelelwa minyaka yonke mhlazi kuLwezi 20. Ngakho eleZimbabwe lonyaka likhethwe ukuba lithwalele umthimba edolobheni leli esikolo seBaobab Primary School. Omunye wabaphatheke kulumthimba ngumnumzana Trimondolo ohola inhlanganiso yamalungelo abantwana Pathways Women Empowerment and Girl Child Support Network, othi kusasa bazacijiswa ngezifundo zendingeko zabantwana.
Ukuthi bakhangelisise ukuthi abantwana bangancediswa njani. Abantwana kuningi abahlangana lakho, izindubo, so many challenges abachayisana lawo.
Sixoxe njalo lomnumzana Frederick Mafira ohola inhlanganiso yabakhubazekileyo Our Pride Amputee esiza abantwana abakuleso simo.
Sikhuthaza njalo abazali ukuthi benakekele abantwana ngokubahambisa esikolo, bekwanise njalo ukubana bekhangele ukufundiswa kwabantwana imisebenzi yezandla.
Unobhala omkhulu wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi ilanga leli liyingqobe ekuhluzeni inhlupho abantwana abahlangana lazo ikakhulu kwezombangazwe. Unkosikazi Iris Zenzwa Nozizwe Mhlanga, umqondisi wenhlanganiso yenozizwe Mother of Nations Trust, uya kusekela lokhu.
Ukuqakatheka kwe-World Children's Day ngomsebenzi esiwenzayo emphakathini uqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele abantwana bethu, sibagcine, sibancedise kukonke angabe bekufisele empilweni njengoba yibo ikusasa lethu.
Okwalamuhla umthimba lo uhlanganise abafundi bezikolo ezehlukeneyo elizweni lonke ukudlala inguqu yegolfu kanye lechess. Izehlakalo eziningi zizaphathwa kusasa lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azavula khona lo mthimba ngokusemthethweni. Kodwa phambilini kwalokhu abantwana abafika amakhulu ayisithupha bazafola emgwaqweni ekuseni kuthi emini bayeboniswa impophoma zamanzi womfula uZambezi. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga namuhla uzalumathisa isibane abathi yi-Flame of Hope emngceleni weZimbabwe leZambia anduba ikhosikazi likaMnangagwa u-Auxilia Mnangagwa aphathe idili lokudla lezethekeli. Izikhulumeli zikhangelelwe ukuxoxisana ngeziza kwenza ukuthuthukisa imfundo yabantwana kuzwekazi leli, ukuguquka komkhathi, ukunakekelwa kwabakhubazekileyo kanye lokuhlonitshwa kwelungelo labantwana. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Sika sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abemba amatshe aligugu okungekho emthethweni emgodini osesigabeni seSilfontein kwele South Africa abedlula inkulungwane ezine kubika ukuba bayala ukuphuma emgodini okhonjolozelwe ngamapholisa athi iningi labo izigebengu. Amapholisa aqhuba umkankaso othi Operation Vala Umgodi. ELeRussia eliphose amabhomba amaningi namuhla esigabeni se-Odessa kule Ukraine selihlasela ngamandla ilizwe lonke. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhulumende osaphethe intambo kwele South Sudan wazise ukuthi uzaqhelisa umbuso wakhe ngemiyaka emibili. ELeMelika lamanye amazwe angamalunga ogatsha lweSecurity Council alichumi aphendule ngombiko okhuthaza abaholi baseSouth Sudan ukuthi bahlele ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini futhi bathathe amanyathelo azakwenza ukuba luqhutshwe ngokukhululekileyo njalo ngendlela esuthisayo ngo-2026. Abantu besifazana badlala indima emqoka ekuthini kube lokuthula lokuhlaliseka kweleSouth Sudan futhi kumele baphiwe ithuba lokuphatheka kwezombusazwe ngokugcweleyo elizweni lonke jikelele. Lokhu kugoqela ukuphatheka kwabesifazana ngokugcweleyo ekuvoteni, ekuncintiseni kukhetho kanye lokuhlola ukhetho ama-election observers, kutsho umbiko wamazwe la. ELeMelika lamanye amazwe la amukele ukuzinikela kukahulumende weSudan ekupheni izikhundla eziyisilinganiso samachumi amathathu lanhlanu ekhulwini, i-35% phansi kwesivumelwano esalotshelwana ngo-2018. Embikweni wawo, amazwe la aqhubeke esithi ayakunanzelela ukuba inhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu lezo ezikhokhelwa ngabesifazana zidlala indima enkulu emizameni yokuletha ukuthula lokugqugquzela ukuthi omama baphatheke kunhlelo zombusazwe. Omama lamantombazana eSouth Sudan okugoqela iziphepheli kanye lalabo abadudulwe emizini yabo bayadlwengula ngendlela ehamba phambili emhlabeni jikelele. Ukulwisana okukhona kubangela ukuthi lolu dubo ludlondlobale. Umbiko weMelika labalingani bayo wamukele ukuqheliswa ngemiyaka emithathu kohlelo lwamabutho olwe-Joint Action Plan olujonge ukuqeda ukudlwengulwa kwabantu elizweni kulandela ukuphelelwa kwalo isikhathi ngo-2023. kodwa amanyathelo aphuthumayo abalulekile. Ngakho amazwe la akhuthaze iziphathamandla zakwele South Sudan ukuthi ziphangise ziqale uhlelo lwe-Joint Action Plan futhi ziqakathekise ukulolonga amabutho encediswa yi-United Nations lezinye inhlanganiso. Uhulumende we-South Sudan ulokhe engakagcwalisi umlando wakhe wokuphenya lokujezisa abadlwenguli. Umbiko lo uthi uhulumende waleli lizwe kumele abophe njalo ajezise labo abadlwengula abesifazana ngesikhathi sempi futhi avikele abantu makhaza. Amazwe omhlaba kumele asekele inhlanganiso zabesifazana eziphathisa abantu okugoqela abesifazana lamantombazana kwele South Sudan. Elemelika labangane balo bazimisele ukuthuthukisa ukuphatheka kwabesifazana kunhlelo zobukhokheli eziphathelane lokuletha ukuthula kwele South Sudan kanye lokuthuthukisa isimo sabomama lamankazana kuleli lizwe.
Le yimibono kahulumende weMelika. Abahlali bemadolobheni kanye labosomabhizinisi bathi bayadana ngesimemezelo sikahulumende sokuthi amagesi asiza silela ngamandla ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini sewange ngoba bebevele bewathola nzima. Inkampani yezesa yona ethi imitshina le isalungiswa ithi uhlupho lolu lukhwezelwe yikuthi isitishi seCaribe asapompi kahle amagesi. Usenator Tandlovu wakobulawayo uchasisa ngokubanzi ngodaba lolu.
Amagesi ahamba ngo-5 ulele, kuye tshonila nguzulale ngo-10 amagesi engabuyanga. Abuye phakathi kobusuku, wena yonke into yakho isiwonakele, awudlanga. So kumele siqalise ukuhlala ukuba namasola ezindlini, enye expense futhi ebakhona ebantwini. Ikuqala babeletha uhlelo lokuthi sizacitsha amagesi ngesikhathi esingaka, abuye ngesikhathi esingaka, ngelanga elingaka, khathesi amagesi aphunguhamba, awutshelwa lutho, sihlale emnyameni. Vele kasisathengi lezitshebo emafrijini, asisafaki lezitshebo emafrijini ngoba ungathengi isitshebo esiningi ugcina vele usuluzile ngoba inyama yakhona injani iyabula. Khangela ukuthi kubuhlungu kangakanani ukuthi suku zonke usebhutsha. Sesibuyele kadini okokucha imihwabha, okokuphila lokhwana okunzima. Ekhaya siyakuzwisisa kodwa lapha emadolobheni sithandekile, impilo inzima kakhulu. Ucine usuthenga inkuni, inkuni zonezo kuthiwa kumele siphumekizwe ngendaba ze-climate change yena leyo khona. Kumele siphile isikhathesi. Ucine uthenga inkuni, uthenga igasi, uyethenga amagetsi, amagetsi akhona angekhoyo, imali yakhona uyithatha ngaphi.
Liyake liluhlafune lolu daba. Njalo zithini iziphathamandla ngalolu hlupho? Kukhanya kulesisombululo na?
Siyabuza kodwa kakulampendulo. Kulamanye ama-ministers angabuyiyo le-parliament. Libezo lichazisele ukuthi kanti amagesi kuhamba njani ngoba yindawo emele basichazele ukuthi kanti vele uhlupho lungaphi kwakhona njalo luphela nini uhlupho lolu. Mina kathesi ngikhuluma ngiseHarare, ngithe mbuza ngikhaya abantwana bathi amagesi lokhu ehambe kuthangi abuya izolo ekuseni. Izolo atshone khona, ischeduli kasisitshintshile, sisasazi ukuthi ngesanini namhlanje kawakho. Aze ebuya nini? Ngo-11 kumba angavuya, aze ebuya the following day kusasa nge-Friday. Kodwa siyazama njengabameli babantu.
Lo ngu-Senator Rita Ndlovu wakobulawayo obexoxa loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare.
L linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors okwamanje lingujikile obhanqa 1-1 leKenya umdlalo weAFCON qualifier odlalelwa kulangale kule South Africa. Ungaphela unje umdlalo lo, eleZimbabwe lizakwanelisa ukuba lingene kusigaba seAFCON final. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Basakazi bakaStudio 7, salibonani linjani? Thina sikhala ngalolu daba lwaseSouth Africa. Sibone abantu beqala ngokukhitshwa emsebenzini yabo abayisebenza bekhitshwa kuma-restaurant namankampani ahlukeneyo. Manje sokungenile indaba yeziphaza nendaba yokudayisa ukudla, lutho ukuthi akusaphileke eSouth Africa. Kanti umuntu okuza yena yini umsebenzi azowenza? Kanti emsebenzini bakhishwa abantu bangena kwezamabhizinisi ukudayisa ukudla. Manje futhi sebengeniwe sebehlaselwe kukho lokho futhi, kusho ukuthi hhayi akusaphileke eMzansi.
Basakazi labalaleli, ngukhethe Bebe okhulumayo. Yadanisa, kuyayangisa ukuzwa umongameli esithi nxa engaphandle kwelizwe ezenze ingani ungumuntu olalelayo, ozwisisayo, e-adresse ama-diaspora ingani uyabahlonipha, uyabananzelela ukuthi bangama-stakeholders. Kuyayangisa ukuthi uMnangagwa asitshele ukuthi kumele ulwazi esiluthola nxa siqhatshwe kwamanye amazwe silulethe ekhaya lu-contribute kwezomnotho. Akakhulumi ngokuncitshwa kwethu ilungelo lethu lokuthi sivote ezi-diasporans. Akazihluphi ngokuthi kativele ekhaya abantu basuswa yini, abantwana basabalala bagcwala emuzini, uyabunga ubaba kanjani khonapho ekhuluma lathi kanjalo emazweni. Nxa ungabe usekhaya le eZimbabwe uzama ukuthi ubonise, uthathwa njengesitha, ubotshwe, uchaye, uhlukunyezwe, uvalelwe ejele. Kodwa nxa ebuya ngapha emazweni, kuyayangisa ukuthi uMnangagwa is full of hypocrisy. Izinto azikhulumayo ayisizo, azihambelani lezenzo zakhe.
Yebo, ngithi sanibonani bamthobamthi njani? Hayi, thina sikhona ukukhuluma lokho kumamoyo. Kokumamoyo khona nje ngikayi bantu. Buya indlala bantu. Kodwa uthi siyaholiswa nini? Amphambu utho ukuthi uthi siyaholiswa nini bantu? Izolo nje ngadlanga bantu. Nje ngendlala izolo. Ukuthi kuhola uthi siyaholiswa nini bantu? Yebo, ngithi akanisizwele thina gogo bantu. Mabi ngasenzela nje amadanke jiba ngempupu. Uthi silale sidli iporiki nje bantu, mayi. Angisakwanisi ukusebenza bantu. Mphambukutho ukuthi manje bakethi ngayo i-government ingasibona bantu. Yebo, ngithi hhayi nganceda. Mayi, mphambukubingelela bonke ontungameli bantu. Nabasithandekile bonke nabalaleli bantu. Nangugogo ugogo umamoyo wakhona-ke ngikayi bantu. Ngikhuluma kathesi kulapha ngigula inkelo bantu. Awu mama sibili, ake lisincede bantu.
Studio 7, basakazi bethu esilithandayo kakhulu, elisinikeza indaba suku zonke, lokhuyana okwenzakala laphana eMazombike siyakubona njalo kuzoyenzeka ngelinye ilanga kuthi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Wolu bigi was a Friday leqembu elicula umdumo wesithathamiya amavevani. Leli qembu likhulwa nguFuture Ndebele osahlala kwele Ireland. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Uma uhambe emhlabeni bheke muva bheke izitha zakho.
Bheke muva phela ubhekisise.
Bambiza Ndex Fanboy abayimambiza Future Moyo kodwa ilakhe lokuzalwa ngo Future Ndebele awusithi fahla fahla ngembali yeqembu lamavevane
evane akaphela liqembu elizalwe iwhite umfolosi abanengi abayaziyo okuliqembu elaqala ukucula ngomnyaka ka 1996 saqala singabadlali bebhola sise primary school eNgwana under our coach and founder ubaba uLucius Ncube from Kezi iwhite umfolosi le yasizala iqembu iqembu okuthiwa ngamavevane akaphela
asena wo hama jokunquba kose sibamandla hoku
lona leli qembu licula ngumculo wethenayo engenamachacho
ingoma zokholo ezesicathamiya ingoma nje ezikhuluma ngezimo ezenzakalayo ezifana nemikhuhlane etholakala engalaphekiyo ingoma ezikhuluma ngezimpi esizibonayo emhlabeni kodwa konke lokuzokwenza ngendlela yokuthi esilethe induduzo noma sijabulisa abantu kanti njalo futhi eziningi zakhona zizaba zingoma zokholo eziletha umkhuleko noma engathi healing ebantwini ngesikhathi ezinzima
Amavevane sebenamadlala nje ambalwa njalo umculo wabo wembube kumbe isiqathamiya uthazelela lasemzansi
abanye bawubiza Tsotoza mfana kakhulu abantu abangamazulu sinamadlalade thina angafika 5 bese siba namasingi kumavevane lapha siphila njengemoli as a family ngicula nabafowethu abasuka khona eplumtree ngisuka khona abanye basuka esigodini ngizoba nabafowethu baselupane abanye ngaphekezi kanjalo kanjalo
For God so loved the world.
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 At His sent, at His sent, His begotten Son, Jesus.
For God so loved the world.
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 At His sent,
at His sent.
So lithuba lokuthi utshele abalaleli ukuthi umculo wamavevane utholakala ngapi Ndex
Spotify YouTube nakho wonke nje ama social media channels Facebook Twitter nakho TikTok simple search amavevane akaphela neqiniso nokuthi lakho uzosithola khona lapho amazwe nginawo kubalandeli bonke abamavevane ngithi ngiyalithanda kakhulu ngothando ngilishiya ngengoma ethi
Hanu bebukalanga patana nemaboko
amavevane apapa esiyaphezulu ekhuphuka athi kabuye lemuva yiwo ebesilawo kuhlelo hoza hoza Friday nibe lempela sonto enhle igama lami uEzra Jesus Banda
patana nemaboko
shango
yetu yaputa muha lema
chebu
kane mubone
yechia
cheso chaswika
shango
yetu yaputa muha lema
chebu
kane mubone
yechia
cheso chaswika
hango
yetu yaputa muha lema
Kalanga ndiko kanye
kwetu
kubukalanga
ndiko kanye kwetu ya basha abafana lawo singahlukanike sikhangele ezinye zezihloko zendaba umsekeli ka mayor wedolobho lakwaBulawayo lo council ababanje ixhaka bethwele i 20,000 United States dollars ukuthi bayivumbathiswa ngikampani yakwele China iZimbabwe Warriors isingene kusigaba se AFCON final kulandela umdlalo weqembu leli lele Kenya obe ngujikile obhanqa 1-1 kule South Africa ake siqhuba lapha-ke uhlelo lethu lwanamhlanje olubhalisa ngenjabulo umthembo osithembayo uGibbs Dube lingakhohlwa i-live talk yalandela
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.